baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngalithona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 23 lwezi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu kwesinye isikhathi bayazihlupanjeka izinto ezokuthi ubani engasahlangabezwanga ubani, kanti umuntu phela vele ohlangabezwayo ezikhathini eziningi umongameli welizwe.
Ukuhlangabezwa iziphathamandla zakwele China okwenziwe umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga kudala inkulumo.
Kodwa kukavele ukuthi ngabe sifikazibhataka kahle emphakathini bathi ukuthi kuqalela ngakhi, njengalokhu besekuhaba bathathe belesikhathi eside bemlandela.
Umkhokheli wenhlanganiso yamatitshala emaphandleni eye-Atuz umnumzana Obet Masaraure uyabotshwa eHarare.
Hayi, mina ngisakunethi ispekation ngifakile nje ukuthi kwenzeka kanjani usuku lama-war veteran yama-war veteran ukuhlangana kwethu silungisa into lezi sile siyefika lapho awaphelela khona uma kuqalisa ispekation.
Ukuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Chingadube oselobe ugwalo olulonda impi yenkululeko. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukuhlangabezwa iziphathamandla zakwele China kwenziwe umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga kudala inkulumo. UChiwenga ufike phakathi kwamabili wahlangabezwa ngumsekeli womeli wakwele China umnumzana Zhao Baogang labe muli yakhe, kodwa unkosikazi wakhe uMary engekho. UChiwenga wasuka elizweni kunyanga ezinhlanu ezedluleyo waya kwele China lapho ayelatshwe khona umkhuhlane ongaqanjwanga. Ukungahlangabezwa kwakhe iziphathamandla zikahulumende kudale imibuzo eminingi, abanye besithi kukhomba ukungezwani lomongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa ababili laba babonakala emfanekisweni bejabulelana. Sixoxe lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule, sambuza ukuthi uyibona njani inkulumo esiqhamukile ngalolu daba.
Uyabona kunjani Gande? Abantu kwesinye isikhathi bayazihlupa njenge zinto ezokuthi ubani engasahlangabezwanga ubani, kanti umuntu phela vele ohlangabezwayo ezikhathini eziningi umongameli welizwe nguye ayithi naye zahambile. Njengoba uChiwenga bevele emkhuhlaneni begula, akade sihlangabezwa noma abemeli abemuli kumbe ngobani abakhona, but amboni ukuthi kungaba yindaba esingaba yindaba yokuthi kahlangabezwanga kanjani, uhlangabezwe ngamaChina. Lokwana isiko lokho, ayisiko nje.
Kodwa yena ukuzwa kwakho ubudlelwano babo umongameli lomsekeli wakhe bunjani?
Lokho yabona izinto ezinjengalezo ngabantu nje abafuna ukubona abantu abakhuluma indaba ezingayisizo besehlukanisa abantu. UChiwenga wahamba ngomkhuhlane eChina, usephendukile uvice president, uvice president welizwe. Ngokunjalo ukuthi banjani upresident kathi njengoba kathi nguvice president phela, upresident novice president kanti vele kuyini okunye abakukhangeleleyo abantu ngaphandle kokuthi bona badale umumo lwana ukuthi abantu laba bazwani? Kanti ngezinye indlela akunjalo. Asingithina ebandleni lethu uZANU-PF silakho khonokho, ngingazi kumbe kunye abanye balakho bayakwazi khonokho ukuthi kuloku kungazwani. Umongameli lo vice president ngumuntu oyedwa lo.
Ungathini wena ngokuwelwatshwa kwakhe? Kukhanya hayi welatshiwe sibili uqinile, kodwa sikhangela ukubana ezibhedlela zalapha eZimbabwe zingani zona bezingehluleka. Ungathini wena ukuthi kathi abantu laba abathi bona ngahulumende uyazama ukulungisisa izibhedlela kulokuthi abantu bebesiya chitha imali eningi emazweni aphethe?
Ngokunjalo Gande, sisebangeni silathi siyalandela sisadodombela kodwa sineke sizilinganise lamazwe anjengabo China lamazwe anjengabo America labazwe anjengabo singazilinganisa yebo sithi izizwe ezimele kodwa thina singamazwe athuthukayo amazwe asathuthuka esingalakho ukuthi sibe lakho mhlawumbe yiko ubona abanye abantu ivili kwabanye amazwe nalawo athuthukile behamba besiya kubo India besiyadinga ukwelatshwa kumazwe njengabo India ayiwo alemitshina alamadokotela ate phecelezi ngokunjalo akumangalisi konoko ukuthi abantu umuntu asuke ekwelinye ilizwe edingwelatshwa okungcono okwedlula mhlawumbe kulelo lizwe akilo thina singamazwe athuthukayo sisakhula siye sizafika lathi khona phana asithembeleni ukuthi ngeminyaka elandelayo lathi siyabe sesenelisa ukubamba imikhuhlane engaphezulu ngebanga eliphezulu nemitshini ephezulu amadokotela alobungcwethi obungaphezulu.
Alo ke ngumnumzana Belief Gawule isiphathamandla sebandla lezano PF ubexoxa icingweni le Studio 7 esetsholotsho. Lokhu sikudabalunye unobhala wogatsha lozokwethulwa kwezembiko umnumzana Nick Mangwana eloba ebulenjini bokuxhumana iTwitter uthe kuyamangalisa ukuthi abameli beChina eZimbabwe bengagijimela ukuyahlangabeza uChiwenga. Kodwa ingcwethi ecubungela izombusazo umnumzana Rejoice Ngwenya uthi lokhu akulamsebenzi.
Kanti yena uyacululwa njani nxa kuthiwa khona uvice president uyaphendula ngantsho kule department eku-president's office OPCA protocol ku-foreign affairs le protocol kuthi amaChina akuratelwe mbani ukuthi Chiwenga sesiza labo phela nxa vele kungela bengisela ukuthi emzini wezanu PF kule kungabangxoza lokuxabana bazathatha iadvantage kuyalisokutshengisa vele ukuthi isikhundla sakhona asitsho lutho ngoba nxa ngaye silesithunzi le mpande kwakuyisiprotocol yakhona ukuthi nxa ehlika kumbe ahlangabezwe nguyo umnangagwa kumbe uKembo Mwadi.
Ye, kodwa uyatsho lapho ukubana kungaba le ngxabangxoza ingaba ikhona yini ngokubona kwakho?
Angikholwa nje ukuthi ye yabona abantu bezanu phela bevele abantu abaxabanayo kodwa ungabe kukhona engakucabangela ukuthi uZulu vele uyakhalakhala ukuthi kusikele isikhathi leso okwakhitshwa khona uMugabe sokuphothi kweyiminyaka emibili akula into eyenzakalayo abantu balokhu behlupheka ngibona ngathi mina amasoja sibili namapholisa siyahlangana la kuphele esikolweni ezindaweni baye bekhonona kungenzekeli kungenze ukuthi engingasokulu kwethuka kumnangagwa ukuthi ingxenye abantu sebecabangela ukuthi kumbe uthi umnumzana uChiwenga engenza lokhana akwenza uMugabe ukuze abantu baqalise ihlandla lesibili elizwayo.
Zikhona yini impawu ezitshengisa ukuthi kungakulokufuthelana kubandla lezanu PF okufana lalokho kwayenzakala ngesikhathi kuze kususwe umnumzana Robert Mugabe?
Lelo liqiniso ngoba phela antsho kwakuvele ukuthembisa ukuthi nxa njengoba beyabekhipha uMugabe izinto ziyaguquka zikhangele you know indlela eqondileyo kodwa vele ngiyazi ukuthi njengokukhuluma okwenza abantu abahlala namasoja abangane amapholisa kuloku khonona vele kwakusokukhulunywa nje eHarare so lamahungahunga ukuthi engxenye uChiwenga uzagcina sisenza lokhana uMugabe sisebenza laba abantu kuloku khonona okukhulu ngoba abantu okwakhathi esisebekhathele akuye kwethuse ngoba phela omongameli bezanu PF bantu bahlala labantu aphele khala bayikhalakhale besithi salincedisa ukukhipha lo mnumzana uMugabe labo kasukuri labangabayakhwezela labo besithi salitshela ukuthi abantu laba elibayelwethela umpulu labo abasuzibali balincede so liqiniso sibile ukuthi kulokhu khonona lokuhluphana phakathi kwezanu PF yikho abantu besithi bona so ngathi abantu bebejabula ukuthi uChiwenga sephendukile sokuza kwenzekala lokhona kuyenziwa umnumzana uMugabe.
Alo ke umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazo ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseHarare. Umkhokheli wenhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Obed Masaraure, ubotshiwe lamhlanje eHarare esetheswa icala elingaqondakaliyo. UMasaraure uke wathunjwa ngenyanga kanhlangula lonyaka ngabantu abangaziwayo, wakhululwa impahla, watshaywa kabuhlungu. Lamuhla ubikwa obezivakatshela eHarare lonkosikazi wakhe wadunyelwa ngabantu kade belandela imota ebitshayelwa ngunkosikazi wakhe bevela emaphandleni lapho afundisa khona bambopha edolobheni leHarare. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-ATUS umnumzana Decent Collins Bajila ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umnumzana Obed Masara ore ubotshiwe namhlanje eHarare lapha kade efike khona velela lapha afundisa khona duzane ngedorobhu laseHarare endaweni okuthiwa kuseChemanza. Uthi abantu akade bemlandela belesikhathi eside nje bemlandela elokuba nanzelela kodwa enganakani ukuthi kungabe kungabantu abalezinye injongo ezingalunganga. Babone ngesikhathi semise imota ezama ukuthi ancedise unkosikazi wakhe ukuthi engayipaka njani, basebebuya kuye bambopha ngaseleso sikhathi.
Manje bathi cala alidalileyo kuyini?
Bathi ilokho okuthiwa public misconduct ukuthi kaziphathanga kahle emphakathini. Kodwa kukavele ukuthi ngabe sithi kaziphathanga kahle emphakathini bathi ukuthi kuqalela ngakhi, njengalokhu besekho abantu ade belesikhathi eside bemlandela. Sinanzelela ukuthi vele udaba lokulandelwa kwabantu abayingama-activist abalokhu kwenza emphakathini abanjengaye u-Obed Masara uri lungandi luqhubeka lusiya phambili khonapha kwelaseZimbabwe. Njalo kuyasimangalisa ukuthi uMasara uri besele sikhathi emlandela. Esikufisayo nje ukuthi akhutshwe entolongweni aqhubeke ngomsebenzi wakhe wokulwela amalungelo ababalisi basemakhaya.
Manje kunga kulokwenza yini lenyathelo lathathwa ngababalisi abemakhaya?
Ye, lokhu kulokwenza ngoba bafuna ukuthi bephule umoya wakhe, bephule inhliziyo yakhe mayelana ngechaza alithetheyo elokuthi uzalwela amalungelo ababalisi basemakhaya. Kunjalo sibili siyakukholela ukuthi indlela yokufuna ukuthi bamephule umoya. Kodwa indoda lesibindi kakhulu sikhangelela ukuthi uMasara uza umelana nawo umthetho ekugcineni uzaphuma. Njalo siyakukholela ukuthi akulacala azatholakala enalo ngoba akulanto embi ayenzileyo.
Lo ke ngumnumzana Decent Collins Bajila, isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa wafowe mbula.
Izakhamizi zemaphandleni zithi ziphakathi kwendlala emangalisayo phansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Iningi lithi impilo isuke yabanzima kakhulu kwiminyaka emibili edluleyo kulandela ukukhithwa esihlalweni kwaye ngumongameli umuyi umnumzana Robert Mugabe. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Iningi lezakhamizi zemaphandleni likhala ezimathonsi ngombuzo kamongameli Mnangagwa lisithi selibhekane lenduba eziningi ezibalisa indlala, ukuqonga kwentengo yempahla mahlayana kanye lokusilela kwemithi ezibhedlela. Izakhamizi esixoxe lazo ziveze ukuzisola ngokusekela ukukhitshwa kwayengumongameli welizwe umunye umnumzana Robert Mugabe, zisithi sezikubona lamuhla ukuthi wayengcono kulalo khona. Unkosikazi Mark Moyo, isakhamuzi semawane phansi kwenduna Unhlamba, uthi bathwele amagabha avuzayo phansi kombuso kamongameli Mnangagwa.
Umgabe kade engcono kulalo babongenileyo lo. Iqiniso elihle loJehova uyabona. Lokho ukuthi into ziyaqasa ziye phezulu, amabhasi asagadeka abantu bakhala ezinyembezi. Kumgabe kade kungekho konke lokho. Nicho ubesinceda umdalalwana futhi sithele sizwa kuthaka sheko ngezwa ngiphela sithi nyangathi oh ya wonke umuntu namhlobo sithi umgalo kade enceda kulaloko esiyikho khona siphakathi kwenkangala emangalisayo.
Umnumzana Dennis Moyo, isakhamuzi seNandeni phansi kwenduna Masuku, uthi umongameli Mnangagwa wehlulekile ukugcina izithembiso azenzayo lapho ehluthu nombuso umnyaka emibili edlulileyo.
Ngokunanzelela kwami abantu beZimbabwe bahlezi phezu kwameva. Intengo yezinto zikhwela every day. Imithi ezibhedlela ayitholakali ukuze sokudlula kokhana kwakusenzakala ngo-2008. Ngiyananzelela inkuluma ayikhuluma eqala ukuhluthulela umgaba wombuso esithi izinto zizabe zilungile ngemva kwe-100 days. kodwa manje into seziwesela mehluko umuntu osebenzayo lengasebenziyo okundilelo ongafundanga sokufanana nje okusenkangala eZimbabwe sokome cha 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 cha.
Unkosikazi Trainer Love esijubane phansi kwenduna umathe uthi babhekane lendlala embi kakhulu kuminyaka emibili edlulileyo.
Hayi, iminyaka le embili edlulileyo kade siphakathi kwenkangala, kade kulendlala kakhulu ngoba size saphiwa ukudla nakathesi silokho sifola ukudla ngenxa yokuthi kade sisenkangala. Sesikhangelele ukuthi laye uNkulunkulu asinisele izulu elilingene ukuthi silime sivune.
Umnumzana Brighton Naro entalale yena uthi impilo yezakhamizi emaphandleni sinzima okumangalisayo selokho umgabo wasuswa esihlalweni.
Vele nje ngathi ngapha emaphandleni asikaboni utshintsho lwakhona, otherwise sekungani sekuwesi sekukubi kakhulu. Kwabaningi sebezobe sithi kulo mgabo kusesengcono ngoba isinkwa besiyi-90 cents, kathesi isinkwa siyi-$15. Kufanele sice isikephe nxa sesingena amanzi apha sicwila, lokho sicwila lokho sihamba lapho. So vele mina ukubusa kwamnankagwa lokho vele since wangenayo akulala ukuthi njengathi ngapha emaphandleni vele sekuwesi. Ngangomunye umuntu ozwisisayo ngawuyayekela nje.
Amazwi akhagcizelelwe ngesinye njalo isakhamuzi semawane umnumzana Gabriel Moyo othi akulanto enhle emakhaya.
Akulanto eguqukileyo emakhaya lapho, emakhaya kathe siwesi wesi. Lokhu undoda luyengenile esihlalweni akulanto enhle, into zonke zimbi kakhulu ngoba into ziyakhwela kusathengeki njalo lelokhu zeli imota kazigadeki and ngikhona kusiya khona kusiya lezula lokalini konke asakwazi ukuthi kathi vele kubonani. Ngesikhathi sikamgabi kwakungcono ngoba wayesenze khuza balo uthuli zwi vele kakhuzi lutho umuntu opokuzithulela.
Iningi labantu lajabula kakhulu elizweni lonke jikelele lapho kususwa umgabo esihlalweni, lilethemba lokuthi lizaphila impilo engcono ngemva kwalokhu. Kodwa kuze kube lalamhlanje izulu khala njalo nje ngohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ophethe esithi abantu kumele babekezele esalungisa. Nimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, Albert Ncube.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Lamhlanje sixoxa lowake waba ngumphathintambo wezabalwa impi yenkululeko umnumzana Chingadube, yena osethule ugwalo olutsha.
Ugwalo lwami inhlobo yawo ithiyona Quiet Flows Disambes. Ikho ke ugwalo lolu lukhuluma ngempilo yami ngisukele kuzalweni wonke ngikhula kuye esikolweni ngize ngijoyina i-liberation movement siyaphambili uhamba ngisiya lami kuma-operation ngaleso sikhathi lapha, nokuthi ngasuka lapho ngangena le majele ngaphuma ngabuyela le Zambia ngajoyina i-Zipa High Command. Ngaphinda ngaya phambili ngaze ngathunyezwa e-Russia ukuthi ngiyefunda njalo ngimele liphathi khonale. So lokuphenduka kwami sengibuya ngapha ngikhaya ngabuyela futhi u-Zipa High Command ngoba Head of Communications asengiphenduka-ke nge-ceasefire lapha konke lokhuyana-ke. Lokhu sisaphambili sisenza nithu ezinjalo. Sakhondakta i-ceasefire, ngasuka lapho ngaya-Minister of Defence, ngasuka lapho ngaseyijoyina i-ZDI. Konke njalo nje ngaze ngafika ngaze ngaba ngu-minister. Kunjalo in-short into ekhona ebhalweni le-new dispensation yonke ngikhulumile ukuthi yahamba njani, kuyini okwenzakalayo.
Ye, sizwa abanye besithi ziningi ingwalo ezikhuluma ngembali yezandla okokuthi imbali yelizwe ikakhulu eyeZebra leZaphu ingani icina ingasayazakali kakuhle. Ukubeke sobala yini egwalweni lwakho?
Sobala sibili ngoba yiyo into eyade injongo ukuthi ngikhiphe i-history yeZebra. Ngoba siyizwa nje kuphela ngomlomo njalo umusazi ukuthi izipra yasebenza okuzwayo yikho ogeneral Walls bathi bona hey unganginika izipra ngingathatha i-Africa yonke ngoye ugeneral Walls watsho njalo so wayekwazi ukuthi akudlalwa kwakutshaywa yokusazi konke ukuthi sakuyisa la maframe aChina sabachaya kakhulu ezambezi yikho abaningi bathi bona yinto eyenza ukuthi i-Lakenstar talks bazi yikho ke akulamuntu owaziyo ngalokho kungathi yinto efihlwayo kanti sokumele kube segcekeni
ku-new dispensation lapha kahle kahle kuyini elikubambayo kugwalo lona
hayi mina ngiqakunye dispensation ngifakile nje ukuthi kwenzeka kanjani so lama-war veteran njengama-war veteran team ukuhlangana kwethu silungisa into lezi size siyefika lapho kwaphelela khona uma qalisa i-dispensation ukuthi mina ngiqinisa ukuthi into le yalethwa ngama-war veteran more than by the army i-army yathatha nje sokuyimbongolwane ekade sibhoboka sebethatha-ke bona njengabantu abale mbhobho
manje ngemva kokubala lolu gwalo kukhona yini esingakufunda ngokwenzakalayo kathesi ukuthi kungakuhamba njani kuyini kahle kahle esingakubona phambili sasibona abanye ababhala ingwalo zakathesi besithi bona hayi osikubonayo ukuthi udaba lolu olokusuka kukamuyi umnumzana Robert Mugabe kukhanya aluyenziwanga ngendlela eyiyo okutshengisela ukuthi kungavuka njalo okunye okufanayo kwelizayo kunjalo yini kugwalo lo
hayi ngake ngiprofite kodwa-ke kuqakathekileyo yikuthi uyakwazi ukuthi kuze kwenzakala into le ekakhehlojiyayo ukuthi unkosikazi wakhe wayesone ilizwe kakhulu wayesefuna ukubusa yena ngokwakhe sasingazisiyimeleleyo nto kungakho-ke kodwa-ke okwamanje ye kulobunzima obuthize kodwa thina abanye sithi hhayi undoda lo uyaqalisa ke sinike ngisikhatshanyana sikwazi laye uzatshengisa ukuthi kuyaphumelela yini kuya phambili kumbe kuyamehlula kodwa-ke ayibanjwa ngekhanda iniso ayibanjwa ngekhanda asinike ngisikhatshanyana sibone ukuthi uya ngaphi ngoba lakho ilizwe namhla uchawe amasosha athathe kusasa athathe futhi hhayi angikhole ukuthi kungaba yilizwe lelo nokumele kulungiswe izinto ezingalunganga
kodwa bakhona bathi zikhona izibonelo ezikhomba ukubana useyehlulekile ngoba laphana wayethe ngesikhathi esinje kuyaba seku-10 isikhathi sedlule kufike futhi okunye athi hayi isikhathi esinje likubona njani wena khona
hhayi njengoba ngithilo indlu abanjwa ngekhanda engimeka ngehluleka kanti lamanye amaqhinga awafaka eceleni ukuthi kulungiswe ilizwe ngazi sizabona ngesikhathi sizabona ngesikhathi leli lizwe asiyonto njengokufa komuntu hhayi ilizwe ithatha isikhathi eside ukufa yikho-ke kumele bezokubekezela okuthize
lo-ke ngumnumzana Chinga Dube owake waba ngumphathintambo wezabalwa impi yenkululeko ebesixoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba okwamanje-ke sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga
siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga lamuhla sixoxa lo councillor Sikhululekile Moyo owephumula le Hyde Park wobulawayo ongumgcini sihlalo njalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi ekhansili yakobulawayo sihlaziya ukuthi abahlali bakuleli dolobho baziphethe njani ngesikhathi amahola okucitshelwa amanzi esengezelelwe
usuku lokuthi amanzi malutshwane njalo emalutshwane njalo izindlini zethu nxa zisifa zibulawa yi-load shedding yezesa asukho ukuthi luhlupho lukabulawayo kuphela luhlupho lukhona vele eZimbabwe amanzi wona ngokwawo awekho ethengekho njalo kubuya kube le nhlupho zona lezi ezenzakala kungacishwa amagetsi sifele zinjini amanzi laphana asahambi kuhle siya kuma-reservoir amalevels nje abe phansi sekhile ukuphampa amanzi alingeni ubulawayo wonke nxa sibachasisela ngoba thina kulantu siyenzayo singubulawayo city council esingabazi siyona siyahlala phansi labo sixoxe labo sithi ukuthi kusukusela mhla ka 25 ngomvulo siyabe sesingezelele amalanga okuthi siya watershed nginganike example yokuthi kunje mina ngeke ngaba lomhlangano ngomhla ka 17 xoxisana labo izakhamizi ukuthi kumele zibe kwazi uhlupho lwamanzi luyaqhubeka luyaphambili kungaba worse ukuthi amanzi bayasola amalanga amaningi laphana nxa kucutshwa amagesi izinjini zethu ezisebenza ngamagesi ziba lokufa okudinga ukuthi kube sokunezindleko ezidingakalayo ukuthi zilungise khona lapho zifile amanzi abe ngahambi kuma-reservoir abe lokhu ereduce amanzi laphana okusupply ubulawayo so kuyahlangana izesa kubuye lokuthi vele lawo amanzi angikhona asemalutshwane sile water crisis okwamampela
kuvele kulamalanga abantu abahlala kuwona bengalamanzi libaxwayisa ukuthi benzeni siyabona ukuthi kulabesifazane abalabantwana kumele kugeziswe izambuzi
siyabakhuthaza ukuthi khona kumele babe lama-containers ukuthi amanzi nxa ekhona bakhelele azabancedisa aze abe khona bahlanze izigubhu lapho abagcina khona amanzi kumbe kuyabe kuyini lapho abathela khona bagezise bewagcine kuhle amanzi lawo ngoba ngamanzi abetreatiwe ngamanzi abeclean bengasebenzisa sale siyabakhuthaza ukuthi bengawachithi nje bayasebenzise kokunye nxa sebe-refillela i-next shading ukuthi ngalesi sikhathi sile-water crisis kuba lohlupho lokuthi kuba lama-sewer blockages ama-sewer wethu abe setutuma okungapheliyo edubuka lapha lalaphayana okubangelwa yikuthi ngesikhathi sivalile amanzi laphana siyabe lokhu sisebenzisa izambuzi izambuzi lezana sizisebenzi sidothi liyani iyahambe yenamathela emaphayiphini nxa amanzi ebuya laphana abe buye kwenye area kungelamanzi okutshengisela ukuthi i-pressure isabi khona liyani ekuncedisa ukuthi kuphushe idothi liyani ihambe so kule big flash esiyikhuthaza izakhamizi ukuthi nsuku zonke ngowa-first aid kumele basiflashe kanye nxa kuyukuthi amanzi akhona njalo nxa engekho laba babe bekhelelile babe la manzi ona laba balindele ukuthi bazathela esambuzini bathele ngowa-first aid sincedise i-pressure yama-sewer systems ethu kwenzela ukuthini kungabi lama-blockages amaningi ngoba kungaqhubeka kube njalo kuzadala imikhuhlane njalo baphinde baflashe ekuseni ngowa-first six lapha sincedisa i-pressure kuma-sewer systems ethu ukuthi ingcekeza liyani ihambe ukwenzela ukuthi kureduce ama-sewer blockages lokudubuka kwezitisho kukhona edolobheni sibakhuthaza emhlanganweni njalo simemezela kumarediyo
kodwa ezinye ingatsha zikamansipala lazo zisebenza kuhle yini njengokubuthwa kwezibi lokunye ukwenzela ukuthi kube lokuhlanzeka
ukubuthwa kwezibi bekusaqhutshwa kahle kungenzakala ukuthi maybe kube lelinye iviki okungabe kuphoseka waswelakala amafutha akhona kodwa kumaviki adlulileyo besibutha kahle izibi sibili bekungakabi lama-complaints siyazama ukuthi laloba siswele ifiweli lamuhla kusasa singayithola siyaqhubeka siyeuthatha izibi hhayi ukubutha kwezibi bekusaqhubeka ngendlela
leyo bekuyingxoxo lo-councillor Sikhululekile Moyo owephumula le-Hyde Park njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi kukhansili yakobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile mhlangani khonapha e-Washington DC
Siyabonga sithandekile kesikhangeleke impumela yemidlalo yenkezo ye-PSL edlalwe lamhlanje iBulawayo Chiefs 3 Chicken Inn 1 iHarare City 0 Yada 1 silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa ke singakehlukani ke sikhangeleke inhloko zendaba Ukungahlangabezwa iziphathamandla zeZimbabwe kuze eze-China kuphela okwenziwe umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga kudala inkulumo. Umkhokheli wenhlanganiso yamatitshala e-ATUS umnumzana Obed Masaraure uyabotshwa eHarare. Kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba lamhlanje sixoxe lomnumzana Chinga Dube oselobe ugwalo olulonda impi yenkululeko silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande lilale